So we see card descender ku VOA Ndebele.
Bana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 16 kuNcwabakazi 2021 igama ngontungameli inkomo nanzi ezihamba phambili umkhokeli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hichilema Hakainde nguye osengumongameli omutsha ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu.
Singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo.
Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across the community ethethe hayi kuyazikhanyela ukuthi hayi i-detention lezinye indawo.
Lanxa abaningi betshaye inala lonyaka uZulu wedede ubikwa ethwele nzima ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokeli webandla eliphikisayo kweleZambia umnumzana Hakainde Hichilema nguye osengumongameli walelo lizwe ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu kukhetho olwenziwe ngeviki edluleyo. Ikomishini yezokhetho yazise namuhla ekuseni ukuthi uHichilema yena omela ibandla le-United Party for National Development uthole amavoti ayizigidi phose ezintathu 2.8 million, kwathi umongameli Lungu owebandla le-Patriotic Front wathola ayizigidi phose ezimbili 1.8 million. Lokho kutsho ukuthi uHichilema unqobe uLungu ngamavoti ayisigidi. uLungu yena uthi ukhetho lolu aluqhutshwanga kuhle ezigabeni ezintathu. uHichilema uthi uzakhokhela ilizwe ngendlela ehlanganisa uZulu weZambia. Kubhubhe abantu abangamachumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amabili alamachumi amathathu lanhlanu 235 belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlulisine 4,109. Asebebanjelwa umkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amabili 120,088. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu 28,015. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane ezingamachumi phose amathathu labo 26,334. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebephezu kwezigidi ezimbili 2,064,314. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebephezu kwesigidi 1,224,715. Isiphathamandla senhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor umnumzana efihlela Ncube uthi lanxa inani lababanjwa lomkhuhlane kanye lababhubhayo likhanya lisehla uZulu kamelanga ayekethise.
Asisho isikhathi sokucelebrate, asisho isikhathi sokuthokoza. Kuvulekile iwindi lokuthi nxa kungeyaya kwehle izinto zonke ezidingakalayo ukuthi abantu bavikeleke kunye lokuqhubeka behlatshwa kuvulwe lezikolo le-industry abantu baqalise ukusebenza. Kodwa singakhohlwa ukuthi leli gciwane libuya ngalokho okuthiwa ngama-wave, libuya lingamagagasi, liba legagasi lokuqala, lesibili, lesithathu kanjalo lokhe lisiza. Ngakho-ke sisengahlangana lelinye wave elomunye umkhakha njalo waleli gciwane libuye libulala abantu abaningi. Abantu-ke kabangathululi ukuqinisa ukuvikeleka kwabo. Akula kufa osekusukile, ingozi lokhu ikhona, asiye sabeni, asizivikeleni ngendlela efaneleyo.
Udaba lokuvulwa kwezinkonzo kulabo asebehlatshwe amajekiseni omabili solwehlukanise abantu phakathi, ngitsho labo abamasonto. Ulubona njani lolo daba?
Kakumangalisa ukuthi abantu bahlukane phakathi ngalolu daba lokuvulwa kwezenkolo amachurch, ngoba abanye kulezo nkolo bayafuna ukuhlatshwa, abanye bathi kakufanelanga ama-members abahlatshwe. Ngakho-ke nxa usithi wena abantu akubuye kuphela laba abahlatshwe amajekiseni omabili, kutsho khona ukuthi amanye ama-church kazozavulwe. Ngakho-ke yikho kubahlukanisa phakathi khonalokhu. Kanti-ke njalo kukhona vele abantu abangavumelani lokuthi uhulumende abuye lecebo kwenza ukuthi abantu baphoqelelwe, bafoselwe ukuthi bahlatshwe bona bengafuni ukuhlatshwa. Ukuthi kumele kube inkuthazo abantu baye kumbe bangayi ngokuya ngokukhuthazwa lokufundiswa. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi bahlukane phakathi kulokhu. Kuyinto vele bahlukanisa phakathi abantu umhlaba wonke jikelele, udaba lwejekiseni lona.
Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu lona luhamba njani?
Amajekiseni lokhu esilela kakhulu, asesekhatshana kakhulu ngempela ukuthi abantu bangathola bonke abafuna ukuthi bahlatshwe. Endaweni eziningi edolobheni, emadolobheni vele ubona mhlambe nxa kuvuliwe kwathiwa khona akhona amajekiseni, ubona enkalakatha yemizila abantu befisa ukuthi ngabe bayahlatshwa. Kodwa ungaya kakhulu emaphandleni, endaweni eziningi vele abakayiboni nje indaba yejekiseni. Ngakho-ke asashoda kakhulu, bekufanele ukuthi ngaba sendaweni eziningi emakhaya lasemadolobheni. Yebo, kambe abantu behlatshwa ngobuningi okwamanje okwedlula lokho kwesikhathi esidlulileyo, kodwa lokho esishoda kakhulu amajekiseni. Uhulumende akakenzi konke okufaneleyo ukuthi abantu bahlatshwe, kakenzi konke okufaneleyo ukuthi abantu bafundiswe, kakenzi konke okufaneleyo ukuthi abantu bavikeleke. Usasilela kukho konke lokho.
Umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Kusenjalo ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini yentatheli zindaba iStudio 7 ukuzana iMusengi, yena obhujelwe ngunkosikazi wakhe uyisezala kanye loninazala ngeviki edluleyo. Abathathu laba bathethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Nangu umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli yakomsenki ethiwe ngumkakhe uMisisi Msenki, loyise lonina ebulawa yiCovid-19. Sithi thina abemuli yeMDC Alliance akujayelekanga ukukhalela abantu nje ngaphandle ukuthi abantu bakhalele iziphathamandla politics. Thina sikubona kufanele ukuthi umuntu ngumuntu. Ubaba lo uMsenki ohumutshela indaba zangapha eMidlands lakobulawayo the Studio 7 ngujenalisti othembekileyo ongakhethi muntu, othumela izinyuzi njengoba ziyinyuzi nsuku zonke kuStudio 7. Ngalokho Mahlabezulu, sibona sifanele ukuthi sikhalele imuli le. Ikhanda lemuli uyise kaMsengi lonina bahle babhubha balandelana, lo mkakhe wahle walandela. kutshengisa ukuthi ngabantu bebethandana bebongana imuli le iqakathekile kithi ngenxa yokuthi umkakhe edevelela ye-human rights activist engu-journalist sikhala le muli sithi kabakhale ngethemba ngobumsebenzi owenziwe ngabazali bakhe lomkakhe mkhulu yikho sithi mahlaba ezulu asiqapheleni i-COVID-19 landelenini ama-conditions e-World Health Organization liyawazi sikhala le muli le ngoba umuntu ngumuntu asiphonge ukukhalela ama-politicians suku zonke.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Lanxa abantu abaningi betshaye inala lonyaka, uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala kanye lokusilela kwamanzi. Ukansila walindawo kuward 18 umnumzana Stanley Torima uthi ugatsha lukahulumende olwe-social welfare kanye labenhlanganiso ezizimeleyo kumele bangenele baphathise izakhamizi kulumango.
Abadala sebekhathele kule ndlala enkulu enzima sibili, okuthi uhulumende i-department yakhe ye-social welfare kade sikhuthaza ukuthi indawo enjengedede kayifanani lezinye indawo ezisemaphandleni, ngesingiza abayibiza esithi i-peri-urban. Abantu laba abala masimu, abantu laba abanye sebekhulile, abanye abayisigoka, and indlala inkulu even ungafika ukuhamba nje across i-community yedede kuyazikhanyela ukuthi hayi idede ishiyeni lezinye indawo. Uyananzelela ukuthi imali eningi esigabeni sami iyabe ivela kundawo ezetourism, ukuthi phakathi kwalesi sikhathi kunzima ukuyithola imali, abantu baphuma imisebenzi abaningi ngenxa ye-corona. So khonokho kade bekwanisa ukuthi bekuthole khona ngale lawo belethele abazali babo ngapha edethi, hhayi akusela into enjengaleyo.
Inhlanganiso eziphathisa abalambayo azikho yini ngapho?
Kwezinye indawo emaphandleni i-World Food Program bayaphathisa, but inkinga esilayo edethe isikhathi esiningi bayananzi indawo edethe njengedolobha, so ikho isikhathi esiningi bahlala besifaka eceleni singazuzi anything isikhathi sangkona nxa sebecalisa ukunika abantu. I-social welfare layo ile sikhathi esokunikeza abadala ukudla labagobekileyo, okwamanje bayabe bekhangelelwe ukuthi abantu bavune emasimini, but uyabona idete abala masimu.
Udaba lokusilela kwamanzi lona lumi njani?
Amanzi asithwalise nzima edete ngenxa yokuthi kungaze kuhambe amagesi, edete ayisela manzi. Besides uhlupho lwamagesi, ukuhamba kwangona kwamagesi, yona idete amanzi ayahlupha. Umnyaka ophelileyo bayifakile indaba yamanzi, ukuhlupha kwendaba yamanzi edete ku-national budget, but i-implementation yangona ye singakayiboni ukuthi iyahamba kakuhle yini. Ikliniki, isikolo zona ziyana indawo ezokuthi kumele ukuthi kube la manzi. Wesi sikhathi sona lesi somkhuhlane we-corona, okuthi abantu bakhangelelwe ukuthi basebenzisa amanzi isikhathi esiningi, kuyabe sokunzima.
Umnumzana Stanley Torima ngukansila kaward 18 edethe. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo olwe-social welfare, umnumzana Paul Mavima. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Malawi namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wabagogeli bamazwe e-SADC oqala kusasa uphele ngolwesithathu. Iphephandaba le-Herald lithi lanxa amasonto evuliwe izolo, balutshana abantu abahambe ukuyakhonza mathupha. uhulumende uthi labo asebehlatshwe amajekiseni omabili e-COVID-19 yibo kuphela abangaya esontweni. Inkundla yeZim Live ithi indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa uShon uthenge imota edulayo eyohlobo lweRolls Royce yona ebize imali engange-$360,000. Lenkundla ithi okumangalisayo ukuthi uyithole ngaphi le mali uShon, yena ehola ingcosana ngamadola eZimbabwe kubuto lapho asebenza khona. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, sanibona basakazi nonke. Ngiyanibingelela ngomusa kaJehova. Ngithi philani, philani, siphile sonke. Isikhathi sisavuma ukuthi siphile. Ngiyabonga. Okhulumayo ngikholeni, umzulu kamazi. Utakadube endaweni yaseGwanda. Ya, ngithi mina umbono enginawo ngihambisana nale ndoda ekhulumile izolo, sengathi la mabandla ama opposition parties ngempela ngempela bangahlala phansi ama leaders akhona alawo maparty bakhulumisane babumbe iparty eyodwa, then bazonikezana izikhundla. Izikhundla bazonikezana izikhundla ukuthi wena uzoba minister of this, minister of that, minister of this. Uyabona, kuzofana nomongameli ne vice mongameli. Uyabona, ukuze bawine kulempi esibhekane nayo singamazimi, sibhekane nempi enkulu kakhulu, impi enkulu kakhulu yobandlululo. Ya, mbono wami lapho. Ngiyabonga, ngingathokoza kakhulu, ngingajabula uma le audio ingadlulisela phambili ifunde bayizwe abadala bethu. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi bami be-Studio 7. Isikhathi side singasakwazi ukuxoxa sonke ngendaba zembambeko la ngehlupho zomhlaba lezi. Ye, hayi, siyaphila, sengibuyile lami. Sengizaqalisa ukuxoxa kathesi lesizwe sakithi eseZimbabwe yonke. Ye, ngumama lo.
Siyabonga kakhulu bantu be-Studio 7, and sibonga kakhulu abakhokeli bethu be-Studio 7 ngokusiphathisa kumsebenzi we-Studio 7. Voice of America isiphathele umsebenzi omuhle kakhulu. Lapha sikhangela especially kuma-rural areas, abantu bahamba kuma-vaccination centers besiyahlatshwa ama-injections, kodwa futhi into esibangisayo abakhwehlela abantu vele become worse. Why? Abahlatshwisi ungaseba-treat COVID-19 bakhwehlela kumanzi. Sina expect ukuthi ngayo sohlatshwe sibe ne-protection. Sizosebenza njani lapho ukuthi sifake ama-mask athethinas ama-builders vele sehlola lokusebenza umuntu sekukhwehlela right through, kodwa ngaphostela ukuthi wona ohlatshwe cela uhulumende athathe inyathelo akunxa ukuthi khona kunama-inspections kumbe kunama-quarantine centers, babafake ama-quarantine centers kuhle ngeqiniso ngoba ivele emaphandleni izakulala abantu i-corona. Utosondile, siyabonga.
Salibonani basakazi be-Studio 7, basakazi abahle, basakazi abesisakaza njengoba zinjalo. Mina ngubhanda moyo ekulilima West. Ngithi mina hayi, asiphepheni bakithi kubhubhane olukhona. Hayi, asihlonipheni njengoba ubhubhane lolu lubhahile umhlaba wonke. Kodwa ngibuyeke ngithi dudu baba kongwenya, abalahlekelwe ngujeni ngwenya. Ye, awujeni ngwenya wayelikhawe impela. Sasimamela kuZambia, simamela sicatshile, ememeza sibili. Hayi, ngaphansi kwezipra, hayi, sithi lala kahle ntombi, lala kahle ntombi, noma amaphupha wakho engasafezekanga. Kodwa hayi, sisekhona, sisekhona nathi wasilwela abaseleyo. Asimduduzeni, ahambe kahle ngomoya, ayehlala kahle kuNkulunkulu wakhe. Siyabonga. Ngubhanda mina eBulilima West.
Njani ku-Studio 7? Hayi, nami ngajabula mayi audio yami ngafundwe emoyeni namhlanje. ngoba ngokuqala ukungena kulolu hlelo ngihlele ngilulalela nje ngizwa abafowethu bephawula ngizwa nendaba enisethulela zona emsakazweni indaba ezimnandi indaba ezijabulisayo kodwa nginenkinga ngidinge mfake umbono lapha ngizwa nikhuluma ngokuthi abantu bengakhulumi amagama anetribalism la emsakazweni kodwa abantu abazikhulumeli abantu bakhulunyiswa yizimo abaphila kizo njengabantu bakomthwakazi sicindezelekile kakhulu endaweni zethu sithathelwe yonke into abantu bokuza yonke imisebenzi ekhona iphethwe ngabantu bokuza endaweni zethu yikho abantu nibabona bekhuluma bephakamisa imimoya ngoba abantu into yakhona ibuhlungu ngayenze example ngendawo yalapha engikhona mina ematope slows kune-national park laphayana akula ngisho even one umuntu wakithi osebenza kuleyo ndawo bonke abantu balapha abantu bokuza nabantu abakhuluma olunye ulimi olungayisilo lwasemathebeleleni yabo abantu abafike ngokuzosebenza umbuzo wami ukuthi abekho yini abantwana bakuleyo ndawo abayifunani na leyo msebenzi so engakho libona abantu bekhuluma kakhulu bezohlala bekhuluma against umhlobo oyi-one ngenxa yokuthi laba bantu babuye bazothathela abantu indawo zethu bazothathela abantu impilo zethu abantu bazwakalisa nje izikhalazo zabo pho nani mase nibavimba and nginokuzwa lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini okusenhlinzweni yakho pho uzokukhuluma kanjani umuntu senimvimba lithi angakhuluma ukuthi nokuthi senimkhethela nethi khuluma lokhu lokhu ungakukhulumi khuluma lokhu mina ngicabanga ukuthi siniyaphambuzanisa lapho emhlakazweni omkhulu Studio 7 maningachuzela abantu ngoba manifaka le namba lithi umuntu uvumelekile ukuthi angakhuluma noma yini as long as I'm at home. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalithumi lasishiyangalombili kwele Cameroon izolo ekulwisaneni phakathi kwabafuyi benkomo labagoli benhlansi bebanga amanzi. Ngokubika komsakazo we-Voice of America, umsakazo we-CNN wona uthi inani labantu abafele engozini yokuzamazama komhlaba kwele Haiti ngomgqibelo selikhwelela yaphezu kwenkulungwane 1200. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthumele amabutho ayinkulungwane buthumuthumu kwele Afghanistan izolo ukuyancedisa kumizamo yokuhlenga izizalwane zeMelika ezigoqela ebezisebenza kwi-embasi yaleli lizwe e-Afghanistan kulandela ukuhluthunelwa umbuso kukahulumende walelo lizwe liqembu le-Taliban. Iqembu leli liqale ukuhlasela ngamandla kunyanga ezedluleyo kulandela ukwazisa kukamongameli Biden ukuthi amabutho eMelika asephuma e-Afghanistan ngemva kokuphatheka kumpi yalelo lizwe encedisana lamabutho ase-Afghanistan kuminyaka engamatshumi amabili belwisana lama-Taliban. Amabutho e-Taliban ahluthune amadolobho elizweni lonke njalo izolo athethe isigodlo iKabul ayangena emahofisini kamongameli Ashraf Ghani athola esebalekile elizweni. Izizalwane zeMelika lezakwamanye amazwe afana leBhilitane bezigcwele egcekeni lendizamtshina lapho ebezihlengwa khona ngamabutho zihanjiswa emazweni aso. ukungena kwamaTaliban embusweni kuchiye isizalwane zeAfghanistan eziningi zilokwesaba ngoba leli liqembu elibusa ngocuku ikakhulu kwabesifazana. IMelika yangena eAfghanistan idinga uBin Laden ngemva kokuhlaselwa kwayo i-Al-Qaeda kusehlakalo esaziwa ngokuthi 9/11. Sixoxele encwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi esikubona kusenzakala kwele Afghanistan. Eqinisweni singabuyela kundaba eyiyo isisusa esibangele ukuthi amabutho aweMelika lawa kwamanye amazwe anjengaboBrithani lamanye azithole eseAfghanistan. Singabuyela kundaba leyo sizabakwazi ukuthi kahle kahle bekule mbangela eyiyo isiqokoqela ukuthi kungenxa yani bekhona phana. Ngokunjalo kuzamela ukuthi lalapho sithi sihlazisise ukuthi umumo osusenzakala kathesi lesimo esesikhona manje sisikhangele ngelihlo lokuzwisisa ukuthi ekuqaleni kwakusukele ngapi kuze amabutho la aweMelika lawa amanye amazwe azithole eAfghanistan. Yikho kuzenza ukuthi sibekwazi ukuthi lanxa uBiden enze isinqumo sokuthi sesusa amabutho akhe laphana singamsoli kakhulu ngoba umsebenzi akade bewenza bawenzile, lo mlando ababewunikiwe bawufezile, babehambela phana besiya kulwa le terrorism. Yikho lamanje lamhlanje sizwe uPrime Minister weBrithani uBoris Johnson esithi yena uyathemba ukuthi abantu laba amaTaliban nxa bengathatha umbuso ubefisa ukuthi bazivuse bona kodwa bangazitholi sebe ngesilungu esingathi iku-exporta i-terrorism ngendlela abasebekwenza ngayo. Angithi uyabona ukuthi kusitshengisa ukuthi basakhumbula ukuthi ivele yona imbangela yokuze bazithole e-Afghanistan yayiphi.
Elakusasa le-Afghanistan phansi kombuso wamaTaliban ulibona liminjani?
Eqinisweni inkomo amaTaliban lanxa engabantu abaphenduka manje bengena ngezikhali bethatha umbuso. Simbonile umongameli welizwe le-Afghanistan obekhona lo wayefakwe ngabeMelika lakwamanye amazwe ephuma laye ebaleka. Kodwa siyakwazi ukuthi lanxa bengene ngalindlela abangene ngayo eqinisweni okuzenzakala ukuthi labo bafundile isifundo sokuthi umhlaba uyanelisa ukuthi ume ujame laphana ulwe labo ubehlule ngoba i-20 years yonke le bebengekho embusweni bebehluliwe. Manje nxa sebengene embusweni bawuthatha ngiyathemba bazahlala belalo ulwazi lolu lokuthi kwake kwenzakalani okuyikho kwenza ukuthi bahlale 20 years bengekho embusweni lo njalo baziphathe ngendlela ezayenza ukuthi badinge ubudlelwano lamanye amazwe. Ngibona ngani elakusasa le-Afghanistan alikufanana le-Afghanistan le siyibone anduba amabutho e-Amerika nawe-Britain angene adudule amaTaliban. Ngibona ngani kusasa le-Afghanistan lanxa i-Afghanistan yabe sikhokhelwa ngamaTaliban azabe ekwazi lawo ukuzithiba kwezinye izinto ngoba indlela ababesenza ngayo izinto lanxa bezaqhubeka bebulala abantu ngoba vele bangababulali abantu laba bazaba lokuzithiba nxa besithi bakhangela amazwe omhlaba njengaboMelika lawo Britain lamanye amazwe bazaba lakho ukuzithiba ngoba besesaba ukuthi bangabuyela futhi esimeni lesiyana ukuthi bagcine sebehambe bayahlokozana labeMelika kuzasusa futhi olunye uthuthuva. So nxa ngikhangela ikusasa ye-Afghanistan ngiyibona izoba itshintshile nkomo. Ngibona izatshintsha ngokuya kwesikhathi. Kubuhlungu khona ukubona abantu behlukuluzwa ngendlela amaTaliban ayenza ngayo manje kodwa kuza kuya ngokuya kwesikhathi izinto kuzoba lotshintsho olukhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusaswe. Ngebe zihamba pambili. kubhubhe abantu abangamatshumi phose amabili 19 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umkhokeli webandla eliphikisayo kwele Zambia, uMnumzana Hichilema Hakainde, nguye osengumongameli ngemva kokunqoba umongameli Edgar Lungu. Lanxa abanengi betshaye inala lonyaka, uZulu wetete ubikwa ethwele nzima ngendlala. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.